umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weBuriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edlileyo. Omunye wabo oleminyaka engamatshumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeleminyaka engamatshumi phose athoba nemunye 88 ucine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu-36 that is amatshumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abalekholera bebengamasikamnembili 8 esikubiza ngesilungu sithi i-probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithethwe yahlolwa kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama-ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi balekholera ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare wendlula waya eFrancis Town lapho afike esingakwazi ukuhlale isikhathi esinganani wasephenduka kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana samqalisa isisu wasethula-ke kazange abike ukuthi
uDokotela Sibanda uchaze ukuba banemithi eyenelayo kodwa kungaba labantu abadlula 100 ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
Imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakoBulawayo isesekhona wakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane sibeke yaba zindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amatshumi amahlanu sizaba sikumele senze lokhu, bangaba ngaphansi kwamatshumi amahlanu kumele senze lokhu. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi sibe laphe bonke basile babuyele emzini yabo. Kodwa bangedlula 100 sibona ngathi sizaba nohlupho kancinyane ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eseton grove iyabe isikhulelwa.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uzulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle behlukane lengcekeza emakhaya. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.